Wala mgela emweni ngenjabulo ngontunga milinkomo.
Lo sithande kile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Africa Day, idaily qhadakileyo lapho kwaenziwe Organization of African Unity iyasinceda ukuthi sikhulule amazwe ethu eSouthern Africa. So ilanga eliqhadakileyo sibili.
Izizalwane zeZimbabwe lamhla zimanyene lezamanye lamazwe awe Africa, wezwekazi le-Africa kunanza ilanga elasungulwa inhlanganiso yokusebenzelana kwamazwe awezwekazi le-Africa.
Manje-ke kwafidanisa lathi kakhulu ukuthi sizwe ezindabeni sokuthiwa uMayiholembe uphambanisekile ngakhona ngale ndleleni kwasokuphuma into engayisiyo.
Ukudoniselana kubandla le-MTC sokufinyelele idale lamakhehla angabacebisi ele-Guardian Council elabunjwa ngenjongo yokucebisa lokuba ngumlamlankunzi kuleli bandla.
Abezempilakahle bathi ukuqalisa kwesikhathi sobusika lo mqando kuvame ukuza lemkhuhlane uZulu okumele ayiqaphele ukuze angalahlekelwa impilo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Izizalwane zeZimbabwe lamhla zinanze ilanga lokusungulwa kwenhlanganiso yokusebenzelana kwamazwe awezwekazi le-Africa ye-African Union. Iningi labantu bathakazelele ilanga leli belemuli, kwathi-ke abanye abasekela ibandla lezanu PF lenhlanganiso zezimele zodwa benza imihlangano etshiyeneyo yokunanza leli langa. I-African Union yayibizwa ngokuthi Organization of African Unity or AU yasungulwa ngomnyaka ka-1963 ngenhloso yokusebenzelana kwamazwe awezwekazi le-Afrika ukuzikhulula embusweni wabahuquluzi benotho. Ngemva kokuthola uzibuse kwamazwe e-Afrika wonke, yagcina iguqule igama ukuze ibizwe ngokuthi i-African Union, esikhangelane kakhulu ngokuthuthukisa inotho yabantu makhaza. UMnumzana Rukari Kumbo, isikhulumeli seZANU-PF, uthe izizalwane zeZimbabwe kumele zinanze ilanga leli njengoba i-AU yanceda kakhulu ukuze ilizwe likhululeke. Ugumbo uthe abantu beZimbabwe sebekhululekile njengoba sebesenelisa ukuvotela abamfunayo. Kodwa-ke uthe kusadingeka ukuthi umnotho ube sezandleni zabansundu. Asizweni ingxoxo ayiqhubele uGibbs Dube weStudio 7.
I-Africa Day, idaily eliqhadakileyo lapho kwaenziwe Organization of African Unity iyasinceda ukuthi sikhulule amazwe ethu eSouthern Africa. So ilanga eliqhadakileyo sibili, and abantu beZimbabwe bayajabula sibili, bekhumbula ukuthi into lezi zahamba njani. So siyadaba kakhulu.
Nxa sesikhangeleke singathi abantu beZimbabwe bangatsho labo yini ukuthi balelungelo lokuvota njengoba bekhonone nje besithi ilungelo labo nganalikho kangako?
Abantu beZimbabwe bayathaba kakhulu ukuthi ilizwe labuya after the Organization of African Unity yasinceda ukuthi sikhulule ilizwe lethu. Batholi right to vote khathesi sebekhulekile. So we feel that abantu bethu bayajabula nenxa yokuthi sebatholi i-freedom yabo.
Ye, masa sikhangela njalo baba Gumbo kwele Africa nje kuzwekazi le Africa lonke, singathi siyabona ukuthi kule mpi lapha lalapha kulokuhlupheka lokukhona okunye okunjalo. So singathi ke i-Africa ikhangelelwa phambili ilakho yini ukwenza okungcono nxa sukhangela?
Into enkulu kakhulu yokuthi sikhathesi sizingabantu abatholi ukuzibusa, into eqhathakileyo. Kulamanye amazwe abantu bayalwa kakhulu, Egypt, Central Africa, ngapi ngapi, ndakulamanye amazwe aphetsheya, Syria, Afghanistan bayalwa. Kodwa thina eZimbabwe le-Southern Africa, hayi, sile peace civil, kulwa abantu babambene. Okukhona ukuthi khona kumele silungise inodo yethu ukuthi abantu beZimbabwe babe bajabule, bathola le nto abayilwela ukuthi abantu bathabe bahlale kuhle kungela kulwa. So lokho siyakubona kuyenzakala eAfrika, kodwa siyathaba ukuthi ngapha eSouthern Africa into ziyenza njengane zingcono.
Lo ngumnumzana Rukare Gombo, isikhulumeli sebandla lezanu PF obekhuluma le Studio 7.